Lam le lan duan dwe
Lam le
lan duan dwe
Lam le
lam le lam shwe shwe
Lam le lan ampawa fo rembula
Kweze mapandleni lamhlanje indlala eqhubeka idlisa uZulu imbuya ngoluthi ngamandla kanye lokudula kwezinto sokusenza abantu abanengi baphile ngokucela njalo nje kubomakhelwane. Kubika intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Izakhamizi ezigoqela eStudio 7 ezigabeni ezijiyeneyo zeMathabeleland South ezigoqela ePlum Track eGwanda laseBedbridge zithi zidinga ukuphathiswa ngokudla ngokuphangisa ngoba zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Igciwane le-coronavirus eselivalele uZulu emakhaya lalo selijeye izakhamizi zingela le ndlela zokuziphandela. Isakhamuzi emajiye emathetsheni unkosikazi Aletha Ncube uthi sebephila ngokucela ukudla kulabo abahola ukudla okuvela kuhulumende.
Khonapha siyenza ukuthi ekuseni sipheka amajodo abantwana badle, ntambama sesigoqoza kokokwizimputshwana okukhona. Labantu abahola i-social welfare balutshwane, yibo abethu kwesikhathi omnyanga aholo i-social welfare uhambe ecela kuboleka igogo ukuthi mhla uthe wazuza ukudla lawo kwanisa ukumbisela igogoko leliyana. Hayi, simasimanga kahle. Besicela ukuthi ngaba kithi labo amadona abasizwela abasinika ukudla.
Amazwi kwamancube agcizelelwe ngunkosikazi Mike Moyo oyisakhamuzi emawane yena odwa uhulumende kumele engeze uncedo alupha izakhamizi.
Uyazi ngakade beholisa baholise wonke umuntu, hayi khona ukuthiwa kuyakhethwa. Ukukhetha kubo omunye engabeki imbiza eziko ozahambe ecela impuphu ephethele umgane ecela impuphu ebantwini. Abagogoko amabili ungaba lo mnyama uhola elibolileyo.
Ukuqonga kwento ngempahla ezitolo sekuthiningi lingasenelisi ukuthenga ukudla okugoqela impuphu kujesini isakhamuzi emawane umnumzana Gabriel Uphondo.
Indlala ikhona kakhulu sibili, kuyahlupha sibili ezinsuku ngoba sokubamba nje kwenkani ukuze uphile ngoba vele akula lutho ngoba ungananzelela ukuthi 50 kg 2000.
Isakhamuzi ePlumtree unkosazana Nokuthula Leya la uthi ngaphandle kuncedo oluphuthumayo abantu abaningi balakho ukubulawa indlala lonyaka. Amazwi akhathekelwe nguPrescience Gala ohlala eKezi. Usobhuku emswelamanzi esitezi umnumzana Godwe Ncube uthi ningi lezakhamizi selizemba egolide njengendlela yokuziphilisa.
Lapho abantu bakithi makho usosabathola ngenxa yendlala, sebedingi sebegijimela umkuntu kuyatshaya iganga, sebedini iziganga sibiloku ukuthi bazama ukudinga imali indlala nxa engangakuti azuza i-2 points abasadli.
Inhlanganiso World Food Program ebisiza izakhamizi emaphandleni ngokudla ithi idinga usizo lwemali eyizigidi zamadola angamakhulu amabili namathumi amahlanu $250 million yokuthengela izizalwane zakuleli eziyizigidi ezine ukudla. Kusenjalo uZulu emaNdebeleni seveze ukufuthelana kulandela ukubhubha kwamnumzana Parents Siri obenguphathi ntambo ezokulima. Inenge elifana lomnumzana Msizi Gumbo lithi uShiri bekungamelanga aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngoba elesandla kudaba lombhuqazwe weGugrahund.
Nguye uParents Siri lomnangakwa lomgabe labanye babo bakuzana PF ababulala abantu abaningi kakhulu eMidlands lemhlubulweni yeMathabeleland.
Ocubungule zombusazo umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena uthi ukufuthelana lokhu kuveza ukuthi ikomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission ayikayenzi umsebenzi wayo.
Isesele umsebenzi omkhulu ekudileni le ndaba yeGugrahund lokuzokhulumisana labantu bedelise inhliziyo ulaka lonke olusebantwini lolu luyehle luphele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uchaze uShiri njengeqhawe lamaqhawe lapho ebekwa izolo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda uAlbert Ncube.
Chana na na na
China
Chana na na na
China
Chana na na na
China na 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 na
Siyabonga Albert.